amachono zisoko siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe
kuStudio 7 Air Voice of America sisakaza seWashington DC.
Walomngela ngenjabulo kuStudio 7 ngolesithathu mhlaka 14 Nhlangula 2023 ngokhipstube endabeni zethu lamhlanje.
Iyaveza ukuthi lizwe lethu kalilandeli iconstitution kalivikela amalungelo abantu sekukomfunza indlemini uyajeziswa nje lokho kuzamenza ukuthi angakwazi lokungena okhethweni sebemthathela amalungelo akhe okuvota ilungelo lakhe lokuma okhethweni njengomuntu okade vele amela abantu.
Omela isigaba sezengeza westedale lepalamende umnumzana Job Sikala webandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change usephikise umnyaka evalelwe entilongweni.
Ukomithi akalungelo lokwenza i-press conference engatshelwanga yi-leadership ye-party yena yilunga le-MDC kukhona ku-standing committee akumelanga yena ezokuthalisa abantu khashana le-ofisi ye-MDC.
Kuqhamuke umsindo namhla eHarare lapho abeqembu lebandla le-Movement for Democratic Change elikhokelwa ngumnumzana Douglas Monzora liphambanise umhlangano kaSenator Morgan Komiti okade wenza le ntathele zindaba. Bekuxokozela namhla edale lepalamende kulandela okwethulwe yikomiti ye-Parliamentary Legal Committee kumbiko othi akula nguphuko ezakwenziwa kunhlawulo yalabo abafisa ukuncedisa kukhetho i-nomination fees. Zonke lezi ndaba lezinye izoziswa kulumsakazo. Omela isigaba sezengeza westedale lepalamende umnumzana Job Sikala webandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change usefikise umnyaka elokhu wavalelwa entilongweni ngonhlangula nyakenye. Abenhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu kanye nengcweti yesichubungula ezombusazwe bayakusola kakhulu okwenziwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Kubika uMavis Khama.
USikala ubotshwe nyakenye esetheswa umlando wokutshotshozela uDlakela ngesikhathi ekhuluma phezu kokubulawa kwelinye lamalunga awebandla lakhe ele-CCC unkosazana Mo Blessing Ali owabulawa ngesihluku ngomunye wabalandeli bezanu-PF uPius Jamba Enyatsime omunye wabasekeli besikhulumeli se-CCC umnumzana Felix Magalela Mafa uthi kuyinto ebuhlungu kakhulu okwenzakala empilweni kaSikhala.
Ungabala iConstitution chapter 4 lapho ekhumwe ekhuluma khona ngama Bill of Rights amalungelo ayengaba amalungelo afikela uluntu akuvunyelwa ukubopha umuntu mahlayana njalo umfake ejeli ungamvumeli ukuthi ebhadale imali yesibambiso ukuthi wayibheka. Silusizi ngoba saxotsha amakhiwa sisithi thina sifuna ukukhululeka sihloniphe ilungelo lomuntu kanti asisaboni umehlukano thina esazalwa ngezikhathi zamakhiwa.
Kodwa esinye isiphathamandla seZANU-PF umnumzana Joseph Chuma uthi okwenzakala kuSikhala kuqondile ngoba kumele kulandelwe umthetho. Umnumzana Efidlela Ncube owenhlanganiso ebona ngezamalungelo abathengi ye-National Consumer Rights Association NACORA uthi okwenzakala kuSikhala kuyikwephula ilungelo loluntu.
Into engamukelekanga nakancane kuveza kahle kamhlophe ukuthi umthetho kawulandelwa kakula justice elizweni leZimbabwe. Kuyinto eza kwenza ukuthi lamazwe omhlaba kade secabanga ukuthi mhlawumbe angadala ubudlelwano obungcono leZimbabwe behlule lobo ubudlelwano. Kanti-ke kuyaveza ukuthi lizwe lethu kalilandeli iconstitution kalivikela amalungelo abantu alilandeli imithetho sekukomfunza indlemini uyajeziswa nje lokho kuzamenza ukuthi angakwazi lokungena okhethweni sebemthathela amalungelo akhe okuvota ilungelo lakhe lokuma okhethweni njengomuntu okade vele amela abantu.
Kunje uSikhala ugcinwe entolongweni yeChikurubi Maximum Prisons emelwa ngamagqwetha awenhlanganiso eyeZimbabwe Lawyers for Human Rights zethelechara. Ingcwethi ezicubungula ezombusazwe labamabandla aphikisayo bathi okudanisayo ukuthi uSikhala ukhweze izicelo eziningi zokuthi aphiwe imvumo yokuhlawula isibambiso sebail kodwa imithethwandaba imalela ikhetha ukuba athonisiswe evalelwe hathi evela emzini wakhe. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Lokuxoxela namhla edala lePhalamende eHarare kulandela okwethulwe yiCommittee ebona ngezemithetho yePhalamentary Legal Committee ebike ukuthi akula nguquko ezakwenziwa kunhlawulo inomination fees labo abafisa ukuncintisa kukhetho olukhulu oluzaqhutshwa lonyaka eZimbabwe. Abaphikisa bazonde okumangalisayo besithi kuyamangalisa ukuba iCommittee le ivumelane lokwethulwa yiZimbabwe Electoral Commission ngomnyaka ka-2022 ukuba ofisa ukuncintisa ukhetho lukamongameli kumele akhokhe inkulungwane ezingamashumi amabili zamadola emelika, 20,000 United States dollars. Labo abafisa ukungena kukhetho lwamalunga edale lePhalamende bazakhokha inkulungwane 1,000 United States dollars umuntu munye ngamunye. Umnumzana Prince Dubeko Sibanda webandla eliphikisayo LCCC utshele idale leHouse of Assembly ukuba iParliamentary Legal Committee kumele itshele uZulu ukuba yindaba isekela inhlawulo le. Kodwa umnumzana Pupurai Togarepi webandla lezanu-PF uthi bekuvele kungasoze kusebenze ukuba kuguqulwe inhlawulo le sokubekwe usuku lokhetho ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Idale le-Constitutional Court lathi kumele idale lePhalamende lihlolisise inhlawulo yokhetho oluzayo. ELeZimbabwe lizaqhuba ukhetho olukhulu mhlaka-23 Ncwabakazi lonyaka. Uqhamuke umsindo omangalisayo namhla eHarare okulabe iqembu lebandla le-Movement for Democratic Change elikhokhelwa umnumzana Douglas Muzora abaphambanise umhlangano kaSenator Morgan Komiti okade ewenza le ntathelo ezindaba eMedia Center. Abe-MDC bebesithi uKomiti akalamandla okwenza imihlangano yalolu hlobo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Emhlanganweni lo uKomiti uveze ukuthi nguye osekhokhela leli bandla njalo selizakwaziwa ngegama lokuthi United Movement for Democratic Change, okulibizo athi lihambisana lemibono yabasunguli balo. Obekhokhela iqembu le-MDC ekaMonzora umnumzana Boaz Bangamiso ulandisele intatheli zindaba ukuthi kungani bethethe leli nyathelo.
Ngibuye lapha uzotshela abantu ukuthi konke kade ukukhulunywa ngu-Morgan Komiti. That his character, he is the Adonijah of today, he is the Absalom of today, he is the Haman of today. U-Komiti halalungelo lokwenza press conference engatshelwanga leadership party. Yena lilunga le-MDC, yena ukhona ku-standing committee. Akumelanga yena ebuye ezokuthalisa abantu away from the khashana le-ofisi ye-MDC.
UKomiti oqale umhlangano wakhe ngokuxolisa kuZulu ethi sebethatha leli nyathelo ngokunanzelela ukuthi ibandla eliphikisayo selaphambuka kulokho okwakujongwe ngabasunguli balo abagoqela umnumzana Morgan Tsvangirai, Gibson Sibanda, Love Mo Matongo labanye esole okwenziwe liqula likaMangamiso.
I had come here not to talk about Douglas Monzora, my brother Mzuri, or anyone, not Mr. Mister, no. I had come here to outline the deal and I have. The rights I have as Morgan Komiti, the belief that I have, I can do opposition politics, I can lead the new outfit of the opposition struggle.
Venye ngazanga ukuzakhuluma ngoDouglas Monzora, Elias Mzuri, Loba Nguvani, uNelson Chamisa, Hachi. Bengize ukuzochaza ngombono engilawo, ilungelo engilalo mina njengoMorgan Komiti engikholwa ukuthi ngingenelisa ukukhokhela amaqembu ezombusazwe aphikisayo.
Ocubungula ngezombusazwe enhlanganisweni yeZimbabwe Democracy Institute, ZDI, umnumzana Bekezela Gumbo, uthi akumangalisi ukwenzakale lamhla ngoba kungumkhuba wabamabandla ezombusazwe ukubangisana izikhundla.
Into le ivela ikontsha ngokungakhayela evini from kuzaphu izaphu bathi besalibeli babona sewuphuma izani zani salibiru njawani nistura kono mkabizili nchaiku mkabizalibiru esalibiru kono mnanga kwa sin chaiku wongke la wabandu ibabe tatu mbuso mungeko ibuma election party ibabe tatu mbuso so the opposite la wabandu anabe zani wunava la I politics was funde ibezi wuna bu zani loko ibe repeater inje fana na loko ibe repeater inje fana na so kuse kazino inje wankono uti ulitia unkokebe numa inga sasu zisanda alisenisa ma institution yasuthuna izokhuluma kuma press conference.
Ukomichi uphume kule indawo esebalekiswa ngabezomvikela bohlangothi lwakhe. Ingcwethe ezicubungula ezombusazwe zithi lokhu sokusitsho ukuthi ukomichi labanye bakhe abe United Movement for Democratic Change sebehlubuke ku-MDC ekhokhelwa nguMonzora. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Inhlanganiso ezilwela ukuthi lengezwe inani labesifazana ezikhundleni zobukhokheli kwezombusazwe zisithi sokusiba lokukhanya eZimbabwe kulandelwa ukufakwa komthetho ozabona kungena omama abalithumi ezikhundleni zombusazwe. Lokhu kuvele emhlanganweni oqhutshelwe eHaveron kuyona le inyanga. Kubika uMkhondisi Dube.
Emhlanganweni oqoqo abehlanganiswe bona ukukhuthaza omama ukuthi bangene kwezombusazwe eye Women in Politics Participation EWPP abesifazane abaphuma emazweni atshiyeneyo awezukazi le-Afrika bahlaziye inkinga abahlangana lazo uma bezama ukukhankasela ukhetho. Unkosazana Sifiso Sami Dube wenhlanganiso ye-WPPP uthi inhloso yomhlangano lo kube kuyikudinga indlela omama abangaphatheka ngazo kwezombusazwe kungela mgoqo efanele zamasiko ukuswelakala kwemali kanye lokukhanya lelwa phansi.
Bekungumhlangano wama-countries amaningi, amazwe amaningi, befundisana, bencedisana ukuthi bathuthuke njengabomama abakuleadership.
Udube uthi uma kukhanyelwa kweleZimbabwe akukubi kangako ngoba sekulomthetho othi izihlalo ezilitshumi lantathu ekhulwini i-30% kukhetho kumele zibekelwe omama noma nje evuma ukuthi lokhe kunzima kwabesifazane.
Kunzima ukukhontesta ama-elections but kule nhlanganiso eziningi esezifundisa omama indabeni zokukhokhela ilizwe, endabeni zokukhokhela amawadi, endabeni zokukhokhela ama-constituencies atshiyetshiyeneyo. So asingeke sithi all hope is lost in Zimbabwe, sikhangelele ukuthi sizabona omama abaningi bethuthuka bethatha izihlalo zokwezeleadership local government, kuparlament la and this chamber lo mongameli welize uzabakhetha ukuthi babe ngamaminista.
Unkosazana Idirai Ishedongo okade kumhlangano lo utshele iStudio 7 ukuthi omama bonke nje babhekane lobunzima uma befisa ukuba lesikhundla kwezepolitiki.
We still have got some other communities that still believe that a woman cannot be a good leader.
Lokho silabo abacabanga ukuthi umama angeke akhokhele ngendlela isizwe sethu esime ngayo. Njalo kulodaba lwezokholo lapha abantu abathi umuntu oyindoda nguye kuphela kumele abe yinhloko.
Njalo uDongo uthi omama abakumabandla aphikisayo babhekana lobunzima obabavumi inhlelo basiphiwa nguhulumende ongaphansi kwebandla lezanu PF.
From the opposition they've got no access. It's unlike the women from the ruling party. They've got a lot of access because they already they accepted the programs that comes with the government. It's unlike the opposition.
Abafinyeleli ezinye inhlelo akufani labaphuma kubandla elibusayo. Abebandla elibusayo bavuma inhlelo zikahulumende kukanti abaphuma kwamabandla aphikisayo abahambelani lazo.
Umgcini sihlalo wentsha yebandla eliphikisayo le-Movement for Democratic Change koBulawayo unkosazana Silenkosi Moyo uyawuphikisa umbono kaDongo.
Inhlelo zangkhona zibuya ngesikhathi sokukhampeyina, kubu zibuya ngesikhathi sokumele kuvotwe, okuyikuthi thina njengebandla eliphikisayo kunzima ukubana okuningi kwakhona sihambisane lakho ngoba siyabe sibona ingani iba qembe elibusayo livele liyazikhankasela lona.
Noma nje umhlangano lo unqome eZimbabwe ngemizamo yokufaka besifazane esikhundleni zombusazwe ngemva kokhetho kulokukhathazeka ukuthi amanye amazwe ikakhulu angezansi kwezwekazi le-Africa inombolo ziyazisehla. Kodwa abesifazane baphume kulomhlangano belomdlandla wokuthi basekelane ukuze babone inani la labo abalezikhundla kwezombusazwe likhuphuka. Ngumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 ngisabron kwele Botswana.
Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Wakwaba ngumongameli wakwale Melika, uMnumzana Donald Trump, umise phambi komthethwandaba kamantshi edolobheni leMiami izolo esetshenziswa amacala akhe okusemthethweni. Utshelwe edale ukuthi wephula umthetho wokuphuma nengwalo zemfihlo kahulumende ekusukeni kwakhe esikolweni sase-White House emaphethelweni wombuso wakhe, njalo wavimba abazomvikela ukuthi bazithole lezo ngwalo. Uyawalandula amacala awetheswayo. Umongameli Joseph Biden uhlangane lo nobhala jikelele umanyano weNigel uMnumzana Jens Stoltenberg, umtshele ukuba ele Ukraine lilwisana kanzima ukuzivikela ekuhlaselweni elikwenziwa ngele Russia. Kusigaba sabajabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe, namhla sixoxa lonkosazana Thenjiwe Sibanda osebenza kunhlanganiso kaZulu yeZimbabwe Community in South Africa.
Ngi-secretary ye-Zimbabwe Community in South Africa, that is assisting abantu ngento nje eziningi, abantu bakithi, isizwe sakithi, paperwork, ama-documents. So ngibuye-ke uThenjiwe ngokukhuluma naye.
Kuyini okwakwenza kwangena kuhlanganiso leyo, njalo kunjani ukusebenza labantu?
Ya, mina okwangenza kwangena kule nhlanganiso yi-passion enginayo for abantu. Ya, njalo esikhathini esiningi sinanzelela ukuthi abantu bakithi basuke bengabi lalo ulwazi entweni ezithize, ubabone ukuthi bathwala nzima, and that is end of the day bagcina besiba vulnerable kwabanye abantu ukuthi bagcina bebayuza, bebathathela izimali ngezinye izizathu ezingekho necessary. So I felt ukuthi nge-passion enginayo ngingasiza isizwe sakithi ngalokho, and then yiyo into futhi yangenza ngahlanganyela lale nhlanganiso le eZimbabwe Community in South Africa.
Singathi-ke nxa abantu bebuya khonapho ugcina ubajayela, ugcina ubebazi, kunjani ukuba nobhala khonapho kumbe ngento sekudala, kunjani?
Yes, abantu ugcina ubajwayela. Khona akukho lula ukusebenza ngabantu, akukho lula because ma usebenza ngabantu uhlangana nama-characters achiyeneyo. Uhlangana nama-characters achiyeneyo, amanye they will be understanding, abanye njalo they will be difficult, but njengomuntu lo oba nepassion nomuntu kufanele abantu uba understand ukuthi lo okay maye buya ngalendlela ngizomhengela ngalendlela, lo umuntu oza ngalendlela ngimhengela ngalendlela. So kudinga ukusebenza ngomuntu, kudinga ukuthi umbekezelele, umunderstand futhi ukuthi omunye ubuya kuwe ene frustration, omunye ene stress. So wena ngokusebenza nabantu kufanele uzehlise ubuye ku situation, ubuye ku le position akiyo lo muntu lo, ukuze ukwazi ukuthi umunderstand and then umsize at the end of the day.
Ye, kulesi isikhathi lapho othi wakwabambeka khona akusitshela ukuthi kungabe kwakutheni umuntu ebuya esengani kenzi kahle kwathi nithini ngamafitshane khona.
Yes, hayi isikhathi esikhathi eziningi uyakuthola khona lokho, uyakuthola ebantwini, but nakhona-ke njengoba ngifisha ukuthi ezinye izinto uyazibekezelela uzehlise. Ya, hhayi ukuthuka siyakuthola izikhathi eziningi, umuntu uyabonisiza but anga-appreciate ekugcineni kwelanga uzokukhuluma kabi, akhuluma amanye amagama nawo ozwayo ukuthi asoza kuhlale kahle. Ya, so into ezinjalo uma usebenza ngomphakathi, ya, you tend nje ukuthi uginye ilitye and focus emsebenzini wena ozikhethele ukuthi uwenzele for umphakathi.
Ye, nxa-ke susuka khona emsebenzini susiya ngekhaya kulabantwana kulabo ulobaba, ufika njani khona ngale nxa ukuthi ukhathele kumbe usenza uyafika upheka kumbe ufika usenza?
Yes, ukupheka ngiyafika ngiyapheka. I still take care of my house chores, like any other person. Yeah, ngiyayenza ngiyafika ngiyaphika mangikhathele then yeah. I think if family yami now understands umsebenzi engiwenzayo and at the end of the day nabo futhi bayakubona bayaku-understanda. Sometimes siyasebenza ukuthi at the end of the day ayikho into ebambekayo njengemali ukuthi sisebenzele imali, but khonokho esiyabe sithe sakuthola kulaba ababethe babonga yikho lokho esikwenzayo. Asibhekeleli ukuthi kube neholo or kanjani ngoba sikhethile ukuthi sizobe sisiza umphakathi.
Unkosazana Thenjiwe Smanda, ukuhlanganiswa yeZimbabwe Community in South Africa, besixoxa laye eseJohannesburg kule South Africa. Umangoye ubikwa eselala eziko kweminye imizi yesiqinisini seMatopo eMatoreni South. Izakhamizi zikhala ngokuthi zibhekane nendlala enkulu lonyaka kulandela kungani kahle kwezulu okungabe kudalwa yikuguquka komkhathi. Kubika u-Ezra Chisa Sibanda.
Iningi labalima ekupheleni komnyaka bathi izilimo zabulala izulu, elaba liningi ukudlulisileyo latotisa. Kwathi abalime emuva ekuqaleni komnyaka wonalo izilimo zabo zatha ngokuhamba kwezulu, izilimo zingavuthwa. Umnumzana Siphambano Ndiweni uthi isimo sibi ngoba okuncane bavunileyo sekuphelile.
Andimile so kwathangwa izulu laba liningi kwatota, abese ngiyaphinda futhi ngoJanuwari. UJanuwari wakhona izulu laphela ovele kwatsha, so lapha vele asika ngisho into yokudla laphela, ngazi abantu bazodla indlala kulo nyaka.
Umnumzana Jethro Nkonya uthi emangweni wakhe lakho yindlala yodwa.
Isontala lapha sikhanya udubo lwendlala, izifuyo amanzi asekhatshana, kusela amadama kusela amanzi, indlala isifuyo sezidla katshana, lokudla kwakhona vela kusika kusela tshana. Ukudliwa kulakudla emasimini akula lutho, sesithenga njengedrobheni impuphu le, siphiwa lutho lapha lokusebenza sisebenzi.
Iningi alikaphiwa ukudla nguhulumende kume zinhlanganiso ezizimele zodwa ezinceda abaswelayo. Ugogo Melody Nzuza uhlala esigabeni seFumugwe njalo ngumfelokazi.
Ngihlala nabazukulu abathathu, ngumfelokazi. Emasimini lonyaka sitholanga lutho, akufunekanga kuhle njalo abe-social welfare akula abasincedisa ngakho. Angathola abantu abangancedisa like i-social welfare, cause angikwanisi ukuthi ngiphandele abantwana, lokusebenza ngasakwanisi, sengikhule kakhulu.
Zikhona ezinye zakamizi ezivune okuzwayo kwezinye izigaba zeMatopo njengomnumzana Michael Dewa.
Nalo nyaka ngivunile, yikho ngivunile nje, hhayi izulu libe khona lo nyaka. Libe khona sibili singazi kwezinye indawo, kodwa ke hayi libe khona ngoba ngizuzile.
Asake ngibona ukuthi angaphuma lapha kungakwaniseka kumbe 30 kumbe 20, angikwazi njengoba kusangumuntu.
Esigabeni seNcwazini izakhamizi zikhala ngamanzi, idamu lapho esika khona lokunatha izifuyo selisoma amanzi. Umnumzana Ernest Mpofu uthi idamu selitshabalala.
Selagcwala inhlabathi kakhulu, alisabamba amanzi. Kusiya kubogazi September sabe sesithwele nzima kungasela mali. Okunatha abantu banatha khona phedamu lenkulu. Iminyaka ephelileyo besingakabi lezikotsho futhi idamu leli lalingani lisabamba-bamba amanzi. Mina ngiloko ngifikileyo idamu liqalisa ukutsha iminyaka ephelileyo. Eminyakeni lapha belingatshi loba belisitsha bekusiba ngcono, bekusiba le mthombothombo phakathi lapho abantu begebhela imithombo yokuthi kunathwa amanzi. Ngibe ngifisa ukuthi alubani idamu leli lingatholwa ukuthi ngesikhathi sebusika lapha kutshwe inhlabathi yonke le phakathi lapha, ukuze nxa amanzi esiza abambeke okwesikhathane nesidingo.
Umeli waMatopo North edala lephalamende njalo ngumsekeli kamphathi ntambo yezemfundo yeprimary lesecondary education umnumzana Edgar Moyo uthi limkotho ezinye zakamizi zalumhlubulo zibhekane nendlala embi lonyaka, njalo ukhuthaza abavune kuhle ukuthi basize abanye babo abangatholanga.
Engakutshoyo ukuthi kukabili, bakhona abadobhileyo, bakhona njalo abasweleyo. Izindawo lapha abantu abaswele khona kwenziwe ikakhulu ukuthi izindaba zaba lezulu eliningi, amanzi agcwala abulala izilimo. Kukanti njalo kwaba lezinye indawo ezabaphakathi laphakathi ngezulu, kwenza abantu badobhadobha sibili kwaba kuhle kwaba njalo. Njalo futhi okunye kwaya ngesikhathi umuntu ayilime ngaso. Engakuxwayisa ukuthi abantu bakithi asinsizane, asincedisane, indiza besondiza laba abanye abangazuzanga. Labo benze njalo kungabi lo muntu ozabulawa yindlala
njengoba sophakathi laphakathi komnyaka indlala isibhahile isikhathi sezulu sisekhatshana izakhamizi eziningi zithi sezikhangelele kuhulumende lamuhlanganise zisiza uzulu ukuthi zibakhumbule ngalesi sikhathi yimele sizwe seven amatopo igama lami ngeza Jesus Banda.
Yes, lokho ndaba linjani khona ngapho ke liyasizwa khona lapho siphuma ke eVoice of America eWashington DC. Siyabona njalo ukuthi kulabanye abantu abasilobela okuningi kakhulu kuFacebook page yethu eVoice Ndebele. Siqhubeka likwenza ngoba yikho phela esilenzela khona. So siyakwazi ukuthi namhlanje bekulabantu ngathi bekhangela ukuthi kwenzakalani. So kulabantu ke abayi 200 abadabuka kwele South Africa abangani benza izimanga. Kulangale kwele Canada ama firefighters. So ke sike sibone ke okunye esingabe silakho inkayi khona ngale kulo mhlupho olukhulu kule nyamazana zasendle. Ake sizwe kubika uNokuthaba Dlamini.
Inyamazana lezi zibikwa zaqala ukuvuka ubhova emizini yabantu ngomnyaka odluleyo zithutsha zivelela emangweni weChangane leGwamba. Kodwa kusukela lapho kazibuyelanga ehlathini sezitshona zinquma zizingela izifuyo emakhaya lokalibalele. Izakhamizi zika ward 19 egoqela iNyenda, Mantshololozane, Jende leBhuzimili zithi izibaya zembuzi, izimvu kanye leziluku zenkukhu sezivaliwe. Umnumzana Mike Ndlovu oyakhele emathetshaneni uthi wadlelwa izimvu zakhe ezintathu ngomnyaka ophelileyo zempisi.
Ngathi ngivuke ekuseni lami kwaba lesithuli ngisho ukuthi ayisibele bawuvuliwe. Kuvuliwe kwaba ngasendoda izimvu zami zisabalile ziye zile ziye zile. Ngase ngithole ukuthi hayi zonke isicili kazihamba. Ngathi ngasemounted kathi kwaba nje uhamba njani. Ngathi hayi limwafi ukuthi ezimbili ezazisekwizimvu zithodayo. Ngathola lo mhudu lo ukuthi zihudu lo ezachabisa ukuthi umgwaqo. Sengithole umgogodlane kuncane okwenye okodwa sokumbayimbayi nje lakhona sendiye ngadinga. Wathi leyinye inqama yadliwa umsila engancane yanko lwasala kungancane. So yakhanya ukuthi vele hayi msamente neyngaze ngagcina ngiyiqedisa.
Imbisi lamakhanka la abikwa echathamela izifuyo entangweni, kodwa imvelaphi yazo izakhamizi lenkokheli zomdabo zithi kaziyazi ngoba kuyisika ebesingazakali. Umnumzana Bona Mahlangu usobhuku ebhukwini leMenda Village laye ukhala ngokudlelwa imbuzi kanye lamazinyane.
Mina sengiphelelwe amazinyane. Ngabona from last year ngidlelwa amazinyane akwana 9 zimpisi kanye lembuzi. Ngidlelwa ngamakhanka. Amakhanka vele asisijahle kakhulu ukuthi vele sokuze kusehlele ukuthi sifuye. Kutshala lapha sikhula thina impisi vele sasizivele eGwamba khonale. Lapha sange sibe yilazo siyamangala. La makhanka abemalutshwane la kodwa khathesi asimaningi ukudlula izifuyo.
Unkosikazi Agnes Ncube Ndlovu walumango uyakufakaza lokhu uthi phezu kwempisi ezithanyele isibaya sezimvu amakhanka lawo asevalise isibaya sembuzi.
Sidlele imbuzi ezingu-8 ngamakhanka konke lo kungamazinyane ungamazinyane vele ahambala ukuthi kunganxa yokuthi zazizala amapasa. Izifuyo ziqakatheke kakhulu ngenxa yokuthi izifuyo yizo ezisibangulayo. Konke engingelakho ngabamba inkukhu yami ngiyakwanisa ukuthi ngithenge isawuto ngibamba imbuzi ngiyathenga igogoko ngidlela abantu.
Umnumzana Meshack Ndlovu isakhamuzi seMenda ukhala ngokuthi abohlangothi lwezokulondolozwa kwemvelo ngabe bayasondela eduze babancede ngoba nxa seziqede izifuyo zingagcina sezihlasela labantu.
Le nyamazana iyahamba ihambe ebusuku. Lathi abantu ngenhlubo zethu ezishiyeneyo siyahamba ebusuku le mini. So omunye umuntu uzohlangana lakho ebusuku engakwazi ebuthathe nje ukuthi ngokuyinja kanti yimpisi then umuntu sokumlimaze loko sokumbulele. Ube ngibona ngani abantu kuyaziswa ama-department anjenge-park or abe-veterinary just to say bona labo abantu or even the police. Ukuthi khona abantu bona labo ama-department labo abekwazi ukuthi sokulunyamazana enjalo esigabeni.
Yes, abantu kulike nokutaba khona ngapho ke inkayi. Siqhuba lapha ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Wolivalisa ngenjabulo ngumthembu kuthemba uGibbs Dube. Lilale.